So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 3 kulwesi 2021 igama ngontungamili inkomo nanzi ezihamba phambili kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 isolo ngakolunye uhlangothi uhulumende useqhelise iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane phansi kwe-lockdown level 2 ngamanye njalo amafiki amabili ibandla le-MDC Alliance lisola imizamo kahulumente yokubumba umthetho wokujezisa abantu abacela amanye amazwe ukuthi ethese iZimbabwe izijeziso zenotho. Kuyaphambili ukubalwa kwamavoti kwele South Africa ngemva kokhetho lokudinga amakhansila. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende useqhelise iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 ngamanye njalo amaviki amabili phansi kwe-lockdown level 2. Lokhu kwaziswe ngumphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa izolo. Umutswangwa uthe usaphethe isikhundla sikamongameli njalo engumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga ukubone kufanele ukuthi lokhu kwenziwe ngoba umkhuhlane lo ulokhe uyingozi lanxa nje amanani abantu abafunyanwa belawo selehlile. Kodwa abanye bathi ngabe uhulumende uyekethise iziqondiso lezi zaya kuzinga lakuqala i-lockdown level 1 kumbe ukuzesula. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Yebo uhulumeni sekufakile njoba siyazi iCorona lama wave aqansayo ehla qansa ehle abantu zabemukele njengalokho siqhubeke sinazela ukuthi engxenye ncamanani engadlaleli nje sikhangele ngohulumende ngemva kwamaviki amabili phose angayekethisa futhi abuyele kulevel 1 ukuthi engxenye impilo belula abantu bazama ukuzingezala empilweni ngoba iCorona eqinisweni ilima zabantu kakhulu ikakhulu kwezokuziphilisa abantu abaningi bayazisebenza baqhatshwanga i-business lingasekho so kodwa kungaba kulevel 1 enxa yokungaba nganena.
Abantu bathini ngaleli nyathelo?
Abantu bebekhayele ukuthi engxenye uhulumende kadesi uzazama ukuthi ayehlise futhi lezi ziqondiso ezokuvalela abantu ukuba nabahambahambe basebenze phakathi komuzi besithi engxenye uhulumende uzakwehla kulevel 1. Okwenza abantu batsho njalo bakhala izinto eziningi. Okokuqala yibamanani aseyehlile. Okwesibili njalo sinazelela abantu asebehlabile ukuthi baningi abantu asebehlabile ivaccine le-COVID-19. Abantu asebebaningi kangako ukuthi abantu bekhala ukuthi nje ngaleso sizathu uhulumende kehlise. Sibona lemidlalo eminingi siyavula amabhawa sewavula lanxa evalwa nje masinyane kodwa avuliwe. Ema-church okwavulwa amabhora asedlalwa labantu sebengena bona bangangama-2000. So ngaleso sizathu abantu bekhala ukuthi hhayi khangathi impilo isiphosa ibuyele kunomali esingakutsho ukuthi abantu befisa ukuthi hhayi ngasiyangena kulevel 1 kodwa engxenye lo kwama-mask ema-sanitizing siqhubeke sikwenza kodwa sikulevel 1 ngoba abantu sebenazela ukuthi empilo inzima abanye vele abantu abaningi bayaziphilisa so kuba nzima ukuthi bagijigijime endle afuna ukugijima ngayo ikakhulu nxa sobe sikulevel 2 so-ke izifiso zabantu.
Umumo walomkhuhlane khona ngapho koBulawayo yona unjani kulezi insuku?
Amanani akhanya yehla ngendlela enhle kakhulu ethabisayo futhi ngoba sinazethu kulamanye indawo zokugcinela laba bantu ezazi bagcina ama-centers avaliweyo ngakhanyelwa elangeni sikhuluma kanje kathesi akusela bantu. So lokhu kuyasitshengisa ukuthi eqinisweni amanani ayehla ngokunjalo-ke abantu khanye ngale ndlela asebeziphatha ngayo abanye akusa indlela enhle kangako ngobala ngama nangesehla kodwa siya tshelwa ukuthi kungaba lengozi yokuthi kungaba le wave engalandeli wave 4 la yabe ingaqedakala izabuya ngesi uve sinjani lokuthi yabe ikhaya ubani vilele njani so kabantu kodwa abanye ungathi sebedelela nje abantu behamba hamba abantu bayaminyana abaye lokugeza ngezandla basageze abaye namamaska basafaki kuhle abanye vele bengafakanga lokuwafaka so kukhona kuyasizwa sobuhlungu ukuthi lanxa amanani sehlile abantu siyabakhuthaza ukuthi izakhamizi asiqhubekeni sihlonipha izilayizo ezilethiweyo sibone siyageza izandla kuphela siyasanitiza amamaska siwagqoke kuhle avala amakhala avala umlomo lanxa kungenandinga yokuthi singene lapho okulabantu khona abaningi sikubaleke khona ukuthi singaminyana ukwenzela ukuthi kungaba ingozi yokubana kube enye wave ingasitholisi singazimiselanga besingazilungiselelanga yiyo esingakutsho sikwayisa abantu ukuthi asekunanzeleni khona ukuthi singaphonga ukuthaba sithi hayi sokwedlula kwedlule.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngoinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kusenjalo ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe abantu abane nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi njalo kutholakale abangamachumi amane 40 belomkhuhlane lo. Inani lasebebhubhile likhwelela yakunkulungwane ezedlula ezine 4683. Ibandla leMDC Alliance lithi lisola kakhulu imizamo kahulumende yokubumba umthetho wokujezisa abantu abacela amanye amazwe ukuthi ethese iZimbabwe izijeziso zenotho. Unobhala kugatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana James Manzou utshele iPhalamende izolo ukuthi ugatsha lwakhe luyawusekela lumthetho. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi umthetho onje wephula amalungelo kaZulu.
Izanu umbhedo wayo suye phambili nangu sebekhuluma ngepatriotic bill besithi abantu abangasoze bavumelane lezanu bafanele bayabotshwe baye emajeli bancitshwe amanye ama-rights njalo bathethisa besithi MDC yiyo yaletha ama-sanction bathethisa u-vice president wethu ubithi konke lokhu kutshengisa ukuthi vele abazwisisi i-concept ye-democratic dispensation khonokho yikho kwenza abantu lamazwe amaningi bahle bathi izanu intando kayiphikiswa. Abantu bavunyelwa ukukhuluma abakufunayo ngokuthula. Abantu bavunyelwe ukusola uhulumende wabo uma bebona amaphutha athize ngokuthula. Yikho uma sebefuna ukufaka ibill umthetho ukuthi wonke umuntu ongasoze kuhambelane lezanu ufanele ukuthi ebotshwe njalo encitshwe amalungelo ngoba akavumelani lezanu yimhlolo.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Lanxa abanye besithi uhambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni we-COP26 kwele United Kingdom alusoze luphathise ilizwe ngalutho, iziphathamandla zikahulumende we-ZANU-PF ezigoqela isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba sithi ukuhlangana kukamongameli lenkokheli yamanye amazwe kutshengisa ukuthi uMnangagwa yenelisa ukulungisisa ubudlelwano belizwe lakhe lamanye amazwe iZimbabwe yamukelwe njalo isizwe zomhlaba. UMnangagwa ube ngumkhokheli weZimbabwe wakuqala ukulugcoba kwelebhilitane phakathi kweminyaka engamashumi amabili ngemva kokwetheswa kwakhe izijeziso zenotho kanye lomuyi umnumzana Robert Mugabe. Uhambo lolu luza ngemva kokuba isithunywa se-United Nations unkosikazi Alena Dohan ethule umbiko othi izijeziso ezetheswa amalunga ezanu-PF yiBhilitane leMelika kumele zesulwe. Lanxa uMnangagwa ebethe uzahlangana lomkhokheli weBhilitane uMnumzana Boris Johnson, imbiko ephume izolo ibisithi lokhu kulakho ukungenzeki. Kodwa uMnangagwa uhlangane lomphathintambo obona ngobudlelwano beBhilitane lamazwe aseAfrika, unkosikazi Victoria Grace Ford kanye lomkhokheli weEuropean Council uMnumzana Charles Michel. UChris Gande weStudio 7 ubuze ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Angliston Spanda ukuthi kukhona na okubambekayo okuphumileyo kulimihlangano.
Kungabe kukhona okuphumayo, singakhohlwa phela ukuthi what drives amazwe lawa agijimisa ngokuthi bona bangatholani. So nxa uMnangagwa esenza khonokho akwenzayo angenza njengomgabe oyehla abasukeli abathethisi abatshelwe okwazadliwa ngendlala, mhlawumbe kungenzakala ukuthi kukhulunyiswane kukhulumiswane umlotha njengoba sibonile lo lesithunywa kade sithunywe United Nations sipalile ukuthi into ezangenza ukuthi kube lengqobekela phambili kulungisiswe kucwazulule izinto lezi yikuthi kuhlaliswe nephansi kukhulunyiswane. Sesake sabona yamazwe silwa kwalwiwa izimpi World War 1 yacina ngokuhlalisana phansi kulungisiswana eVersailles, kwalwa kwaba lempi emhlaba wonke eWorld War 2, kodwa kwagcina kuhlelwe phansi etafuleni kwalungisiswa. So nxa kube khulumisana sibonile amapikitsha bebingelelana labo Joe Biden umongameli weMelika, bebingelelana labo Boris Johnson, asikwazi abakukhulumileyo kodwa khona ukuthi sebeqhubeka bake babingelelana ngemva kweminyaka eminingi kangaka. IZimbabwe lamazwe lawa vele kungakhulunyiswana kungabonwa ngeso ndawo linye, kungahlalwa etafuleni, kutsho ukuthi kungaba khona nxa kungahlala phansi kukhulunyiswana.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani kuyini okumele kwenziwe kumbe kwenzakale?
Into ecakathekileyo ukuthi thina izizalwane zeZimbabwe, ikakhulu thina abe-civil society labe-opposition, sibe kwazi ukuthi kumele singahlalisi sikupolitiki mthokotho ekufuna ukuthi lizwe lidilike ilizwe uMnangagwa kawule. Siloke sichothozana sithethisana sibhalela khona ngale sikhuluma izinto ezinye zakhona zingamanga. Yikho kusuka kusihluphe ukuthi silamanye bethu abakholisa ukuthi izinto ziqhubeke zizimbi. Thina sisekhaya ngapha siyahlupheka, kodwa kulabanye bekholisa khonokho and abanye bangani badla ngakho khona lokho ukuthi babe lokho bebhala besithi ye kunje. So ngicabanga ukuthi lo mhlangano okhona, yebo kambe ngumhlangano okukhuluma ngezezomvelo climate, kodwa ke mhlawumbe kungaba khona okungakhulunyiswana okungaphuma mhlawumbe kuthi hayi akasivumelani kulokhu, kodwa ke ngasisebenzeni ndawonye kulokhu. Nxa singavumelani kulokhu kodwa ke singanelisa ukuthi okunye lalokhu njengalokhu lalokhu kuqhutshekelwe phambili ukuze impilo zezizalwane zeZimbabwe ezabantu makhaza zibe ngcono, ama-business asebenze ukuthi abantu bathole imisebenzi. Yikho mina ngicabangela ukuthi engufiselayo ukuthi kuphumelele kwenzakale ukuze lathi njengeZimbabwe siqale ukuthuthuka, lathi sibe ngelizwe elingcono, lempilo zabantu makhaza zibe ngcono.
UMnumzana Angliston Spanda uhlaziya ezombusazwe. Ukubalwa kwamavoti kwele South Africa kuyaqhubeka ngemva kokhetho lwezabelo olwenziwe ngomvulo. Ibandla elibusayo ele African National Congress ANC libikwa likhokhela. Abanye basola uhulumende we-ANC besithi uyehluleka ukubusa kuhle nanku kulokuswelakala kwemisebenzi, ukubhidlika kwezakhiwo lemigwaqo kanye lokungaqhutshwa kwenhlelo zabomasipala ngemfanelo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzonkomo.
siyabona nje iDA nayo akade kungalindelekanga ukuthi ngahle yenze kangcono ikhanya yenza kahle kakhulu kubo masipala abaningi ngoba kwezindawo ibathetho masipala akade bephethwe ANC elinye iqembu elikhanya lenze kahle kakhulu ikakhulu kuprovince yaKwaZulu Natal iqembu leIFP likhanya nje hayi omasipala laba abancane abasemakhaya abaningi libathathile libathatha kwi-ANC leqembu le-EFF nalo futhi likhanya lenza kahle kakhulu endaweni eziningi iy'namba zikhuphukile kunakukhetho olwedlulileyo kanti nabanye omafika izolo abanjenge-Action SA le ekamashabo oke waba umeya we-Johannesburg we-DA nalo la egoli likhanya iqembu lakhona lenze kahle kakhulu maningi amaqembu akade engenela ukhetho maningi kakhulu ngoba lana nje eGauteng ngabona ayafika ku-54 amanenga akhanya azuzile
sesikhangela konke osokwenzakele ubona kuwela ngaphi indukulo xa uxaxa
okucacayo nje ukuthi amadolobha amanengi kakhulu amadolobha amakhulu lama-metro kukhanya ungathi amaningi azobuswa ngokubambisana kwamaqembu akubonakali nje kuba khona iqembu elisikhondla-khondla eliphuma phambili ngaphandle nje la kucace khona idolobha lase-Cape Town kukhanya ke idolobha lase-Cape Town iDA ingalibusa ngaphandle kokubambisana nabanye abantu kube khona futhi elinye idolobha lapha eli-Eastern Cape la okuyinhloko dolobha Buffalo City nayo cha kukhanya i-ANC ayizukulibambisana nabanye kuze iDurban eThekwini bekungathi kusayihambela kahle kakhulu i-ANC kodwa sizabona ke ekugcineni bekungathi ilona nje futhi elinye idolobha elikhulu i-ANC engalibusa ngaphandle kokubambisana kodwa la amanye ama-metro i-Johannesburg i-Pretoria i-Nelson Mandela Bay i-Mangaung hayi cha akukho okhanya ehamba nje eqekele yedwana kukhanya bazowabusa ngokubambisana kodwa ke futhi siyabona ukuthi ikhona lento kubantu abathi ethi yona balithanda iqembu le-ANC kodwa ngoba lingenzi kahle ningenzanga kahle abantu bakhetha ukuthi abangayi ukuyavota bayihlalele emakhaya yilokho okunye okugqame kakhulu kulolu khetho yikho ke futhi okungathi kuphazamise kakhulu ukuzuza kwe-ANC kuyobonakala ke ukuthi uma sekuphele konke izibalo zonke seziphumile ukuthi ngubani omi ngaphi nangaphi kodwa ke okukhona nje manje okucacayo ukuthi hayi iqembu elibusayo akulihambelanga kahle kakhulu
umnumzana Zenzo Nkomo uhlaziya ezombusaswe selikubonile na okusemaphephandabeni iphephandaba le-Chronicle lithi ukulungiswa kwesibhedlela seManama sona esadilizwa lizulu elalilomoya kusikhatshana esedluleyo kukhangelelwe ukuphela kumaviki amabili alandelayo iZBC ithi isizalwane sakwele Brazil esifunyanwe silecala lokuthengisa izidakamizwa zecocaine yinkantolo yeHarare setheswe isigwebo sokupika okweminyaka elitshumi. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani lonke basakazi labalaleli kwi-Studio 7. Hayi mina ndokudana ngumntu lo kuthiwa Mnangagwa. Ngesifiso sami, ngifisa ukuthi ngasiyafa sonke sivuke sifike. Kubuse yena labangane bakhe lekhabhinethi yakhe bona babaphananisa imali. Khathesi uhambe ivutha ama-1000 siyakhona le emazweni. Thina ngapha emakhaya sihluphe kamanzi. Konke asiboni ludo indla. Yonke into yasihlupha. Yena uhlezi kahle, uhlezi ezitulweni ezijikilika. Ukhohliwe nje ngomunye umuntu uzenzela umathanda ungakwazi ukuthi kade ufanele ukuthi senzeni kumbe size siguqe ngamadolo angitheni ukuze simkhonze angikwazi ukuthi ufunani njalo thina nxa vele singasamfuni kasisamfuni kayekele sivotelela abesibafunayo
nisalibonani ku studio 7 ku studio 7 nabalaleli bonke abalalela lomsakazo osakaza izindaba zinjalo nje siyabonga ngalekuseni enhle mabantu bengabe bephila okhulumayo ngobaba unleya osanpoint leya kozuzaphi zaduke siphawule kancane ngokunye siphume nje kancane ezihlokweni ezinye ezike zabasemathini okwakuqala nje ngihalalisele ama-political parties asemathebeleland afana nabo zaphu umthwakazi osida labo LMF laba siyalihalalisela sibili imthwakazi ingathi nje imathebeleland ne-midlands ayibonakale nayo inamaparty nawo angenela ukhetho kodwa konke lokhwana kulele kuthenini wena upheteni ngomlomo mhlawumbe kumbe ngesandla okungaheha abantu bemathebeleland nabe-midlands ukuze bekuvotele siyezwa amanye amaphatati wona azama ukuhlanganisa imashonaland lemathebeleland le-midlands kube into eyi-one kube khona ukuzwana angazi ukuthi lawo maphati wona ngamaphati asuka ecabange njani kodwa ke wele omunye nomunye uvunyelwe ukuphupha umuntu uyabe efanele phuphe kodwa ke eqinisweni ukuthi ayikho into engayenziwa ukuze laba bantu bezwana ngeke kuzwane vele noma ungabe usuthanda angeke kuzwane abantu besishoneni nabesindebeleni ngeke kuzwane never lokhu nje kuyikuphupha kufana lomuntu ophupha ehamba ngemoto ecross ulwandle ngemoto okuyinto engeke yafayenzakala leyo so weli baright bekhankase benjalo ngoba phela yikho bezabe ngamalosers kube namawina lapho ophete into ebambekayo yazo ukuthi uzaheha abantu basemathebeleland uzavotelwa obuya nento ephilayo othi mayikhuluma into abantu beyizwisise kodwa uma usaqhamuka nestrategy esithi sona ufuna ukuhlanganisa imashonaland lemathebeleland kube khona ukuzwana ngicabanga ukuthi hayi ufana lo muntu ongena egroundini engala striker
sanibonani sihlobo wasakazi be-studio 7 sibonge ukusethulela indaba ezifinyelela yonke indawo sinethemba lokuthi ukwenza kwenu kuyakha isizwe nokuthi sihlale sisazi into zeluhlupho siyabonga thanda ukudlulisa bengithi ngiyalibongela ibandla nezapho eselivela manje lisitsho ukuthi hhayi inkunzi isifohlile lapho ibivalelwe khona singazi ukuthi ibivalelwe kuphi and singazi njalo ukuthi ifohlile noma ivulelwe so ngifuna ukuthiya i-challenge kwisizwe sikamthakwazi ukuthi sizibuze ukuthi inkunzi lena eyizapho from 41 years isayilensi ngendlela ebithuli ngakhona esibonakala namhlanje ukuthi akonayi isikhona ngabe ifohlile kumbe ivulelwe ngokubana from 41 years ibingekho iparty ebikhulumela isizwe sikamthakazi kumbe ebigxeka izenzo ezenzakalayo esizweni sikamthakazi ekubeni izaphulwe ikhona isesifayeni sona leso esihlanganela abantu abahlukumeza umthakazi abantu bakamthakazi bathathe imisebenzi left and right ayikaze yaphakama nelilodwa yavela kwabonakala ukuthi khona kuneparty emela isizwe sikamthakazi abantu bayahlukuluzwa abatholi ama-benefit asezweni izalukazi okufanele ingane ziyathola ipensheni nabomkhulu ogogo okufanele ingane bathola ipensheni nezilima nako konke abantu abayifanele ingane bayathola ukunakekelwa uhulumente ayikaze yaphakama yakulwela lokhu izapho kwaqo ifile amadolobha nala ayikhona emthokazi afile ayikaze sizwe ngelilodi langikukhulumela lokho ikhuluma nje ngobuthokazi namhlanje sokuvela lena MRP omqondisi silwa nabo Emeralds ngendaba yokuthathela abantu amaplazi sibonile e-Cardiff Park kubuya amashona eqhashwa from Harare sizarapana azange siyibone futhi ihlanganyela kulokho singabona bethuli nje amanye singakaze simuze ekhuluma ngokuthi kona kwenzakalani ezweni ekhuluma ngokuthi kona yena 2023 uzawuphatha hhayi kuyachaza ukuthi ivulelwe ukuzophazamisa ngiyabonga
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezifela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthembise inkokheli zamazwe omhlaba emhlanganweni we-COP26 eScotland izolo ukuthi ilizwe lakhe lizathatha amanyathelo aqinileyo okulwisana lokuguquka komkhathi ngokwehlisa umoya we-methane emkhathini. Umsakazo munye uthi uZulu weMalawi utshengisele ezitaladeni zedolobho lePlantyre isolo esola uhulumende phezu kokuswelakala kwemisebenzi lokudula kwezinto. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi ukudula kwezinto elizweni lakhe kubangelwe ngomkhuhlane we-COVID-19 wona olimaze umnotho. UBiden ubephendula imibuzo entathelizindaba ese-United Kingdom isolo emhlanganweni wokuguquka komkhathi owe-COP26. Uthela nxa abantu bedonsa nzima ngokudula kwezinto lokhu, uhulumende wakhe wenelise ukuthuthukisa umnotho. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
Ngathiwa into eyenzakalayo lapha is ukuthi i-COVID bebecabanga ukuthi by December it would be under control, but njoba amanye ama-variant sephumile kungathiwa sokuhlupha. And then sake sakukhuluma ngendaba leyo ukuthi kulabantu abangafuni ukuvaccinatewa, lakathesi sesibona i-Air Force, one division ye-Air Force yonke yayala ukuvaccinatewa. So izinto ezinjalo yize ziyenza ukuthi ukubusa okamongameli uBiden kube nzima.
Uthi lanxa izinto zidula umongameli Biden, umnotho welizwe lakhe uyathuthuka. Yebo, kuyakhanya yini lokho?
Yes, siyakubona ngoba ama employment hiring wages ngathiwa sekhwelile. Sibona i-federal minimum I think ibiku $7.50, but sibona i-average abantu abangeniswayo imisebenzi is at 15 across the country okwakathesi. Sibona lawo ama-fast food restaurants anjengo-McDonald's lani labo bedinga ama-workers beqalisa ukubaqasha ngezimali eziphezulu esiqala kuma-14-15 for young kids. And sesibona lathi ukuthi i-unemployment isiyehlile and abantu sebeshort ukuthi bahambe bayasebenza emsebenzini eminingi la ekhona. So i-job employment shortage yesiyibonayo, which is an indicator for the financial success elizwe.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Kusenjalo, ukubalwa kwamavoti okhetho lokudinga usibalukhulu wesigaba seVirginia eMelika olwenziwe izolo kuyaphambili. UBiden uthe lanxa zingutshikile obhanqa ulethemba lokuthi ibandla lakhe lamademokrasi lizanqoba. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abane nge-COVID-19 izolo. Ngakolunye uhlangothi, uhulumende uqhelise iziqondiso zokwenqabela lumkhuhlane phansi kwe-lockdown level 2 ngamaviki amabili. ibandla leMDC Alliance lisola imizamo kahulumende yokubumba umthetho ukujezisa abantu abacela amanye amazwe ukuthi ethese iZimbabwe izijeziso zenotho. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 nam. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.